Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ndivuka njani mthwakazi omuhle siyalamukela umsakazo weStudio 7 namhlanje ngolwesihlanu mhlaka 11 kwenkwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, intombazana yawela eZimbabwe itshata isanda kuphunyulwa isandla ingwenya.
I was just pushing and kicking and trying to fight the clock as much as I could.
Ngakhahlela ngalwisana layo ingwe ukwenzela ukuthi ingiyekele.
Amalunga ebandla leZANU-PF abazondiswe lukhetho lwama-primaries athi kumele kulungiswe wonke amaphutha okhetho lolu.
Even the question of ZANU-PF says we are members of the party first. And if you become a member, you are given a right to vote in internal polls.
Thina kasilahlangothi kodwa sifuna into zenziwe ngendlela eqondileyo. Nxa lingamalungu lelungelo lokukhetha umuntu elifuna alimele.
Uhambo lukamnumzana Nelson Chamisa kweleBhilitani luthakazelelwa ngumanyano we-MTC Alliance. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla elibusayo eZimbabwe azibiza ngokuthi yiZANU-PF Aggrieved Voters Association athi kumele kulungiswe wonke amaphutha okhetho lwama-primaries kungakenziwa ukhetho lwelizwe oluzayo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu bakutshe emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eHarare umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Austin Claudius Chindeka uthi umqoqi wenhlelo kuZANU-PF uPolisca Okomiza uretired Brigadier General Angel Bedrugete uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo.
Even the question of ZANU-PF says we are members of the party first. And if you become a member, you are given a right to vote in internal polls.
Thina silapha njengamalungelo ebandla leZANU-PF. Thina kasilahlangothi kodwa sifuna into zenziwe ngendlela eqondileyo. Nxa lingamalungu lelungelo lokukhetha umuntu elifuna alimele. Kodwa amalunga amaningi ngawalitholanga ithuba lokukhetha. Ngakho thina simele amalunga wonke ebandla azondileyo ngalesi sehlakalo.
Wengeze ethi abalandeli bebandla elibusayo ilizwe lonke jikelele bazonde bagane unwabo ulandela ukungaqhutshwa kuhle kokhetho lwama-primaries lolu ezigabeni ezijeneyo zelizwe. Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Ronald Moyo uthi isehlakalo lesitshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF lidabukile phakathi njalo alisalandeli isisekelo sebandla.
Kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF lidabukene phakathi njalo kuphinda kusitshengise njalo ukuthi libandla lingahloniphiyo abantu balo abasekeli balo lokhu ababe kutshilo ekhethweni, ngoba siyezwa kuyakushiwo njalo ukubana khanya kwakuvele kukhona kufakwe isinqumo province ukuthi abantu abanjengabo Chris Mutsangwa abe lomuntu okwakhontesta oba opposer. So lokhu kutshengisa ukuthi vele yonangwalo ibandla leli alihloniphi amalungelo abasekeli balo.
Uphinde wathi ibandla leli kalihloniphi amalungelo abantu abakhetha inkokheli abafuna zibamele kukhetho oluzayo. Isibonelo sikamcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Christopher Mtswangwa owadliwa kulolu khetho enothoni njengomunye walabo abangahloniphi impumela yokhetho. Eyinye njalo ingcitshi ecubungula yezombusazwe umnumzana Melusi Sidube uthi iZANU-PF iphakathi kwelitshe lembokodo ngoba abantu abaningi bengasuthiseki ngokwenzakele kukhetho lwama-primary.
Ibandla leZANU-PF lisebuzimeni, abantu abaningi abathabanga especially after 100 days kaMnangagwa. So abantu sebengayenza yona iboramsango.
Ukhetho lwama-primary aweZANU-PF luqhutshwe ngeviki edluleyo lapho abaningi bebekhala ngokuqilibezelwa besithi iziphahlamandla zebandla leli bezifuna ukufaka abangane ezikhundleni kulokuthi abakhokhelayo bavele ebantwini. Umongameli Mnangagwa wazise ukuthi lizaphinda ukhetho lwama-primary lolu endaweni ezilitshumi elizweni lapho okubikwe iziphathamandla zeZANU-PF ezigoqela umcebisi wakhe uMtswangwa bebezama inhlanhla yabo ngemva kokwehluleka kukhetho lwakuqala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ilizwe leZimbabwe linanza usuku lokuthakazelela abantu abanceda abanye kungela nhlawulo abakunhlanganiso ye-International Committee of the Red Cross. UMavis Gama usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lo nyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Putting Smiles on Other People kulokukhathazeka ngokwanda kwezehlakalo zokulahlekelwa yimpilo kwabazinikela ukutholisa usizo ngaphandle kwembadalo ngesikhathi besenza lokho ungasahlonitshwa umthetho owabekwa ngomnyaka 1949 owe-Geneva Conventions olawula indlela abe-Red Cross abasebenza ngayo. Emkhosini owenzelwe emahofisini alenhlanganiso e-Mount Pleasant e-Harare, umqondisi wesigabeni umnumzana Thomas Makelberg uthi abamazwe beqhubeka bengawuhloniphi umthetho wokusebenza kwabo.
Izehlakalo zibuya ngabunengi ngoba kulakho ukuthi umuntu agule ephakathi.
Inengi kalisawuhloniphi lowo mthetho okubabeka engozini abazinikelayo kungelambadalo laba. Ukuhlonitshwa kwabaphatheke kumisebenzi yokusiza abayabe besengozini ngenxa yezimpi kuyisona siqoqela se-Geneva Conventions. Ukubulala abazinikela ngaphansi kwenhlanganiso ye-Red Cross okubalisela abongi, amadokotela labanye kubeka uzulu osebunzimeni engozini enkulu.
Umsekeli womqondisi we-Red Cross in Zimbabwe umnumzana Ruben Mkandla uthi kuyinto edanisayo ukuba uqhubeka ungahlonitshwa lomthetho. Kodwa uphange wathi eZimbabwe kazandanga izehlakalo zokubulawa mahlayana kwabaphatheke emsebenzini wokuzinikela ukusiza abanye lapho besebunzimeni ezandileyo ngezokulimala kwabo.
Izehlakalo zibuya ngabunengi ngoba kulakho ukuthi umuntu agule ephakathi komsebenzi. Kulakho emazweni amanengi uyatholakala njengoba bekhulumile abanye ukuthi ubo-DRC ye-Chechnya endaweni eziningi lapho ungaba khona lokulwisana kwamazwe, i-Red Cross ilomlando yokungena phakathi kwalezo ndawo benceda abalimeleyo. Yikho ke kuyenzakala izingozi lezi nokuthi phakathi kokunceda laphana zisehlelwe zingozi. Kanti ke umthetho ukhona omele wenqabele ukulimala kwama-first aiders lapho ongabe kule ngxabano khona phakathi kwamazwe.
Uqhubeke elandisa ngokuthi kungani lo nyaka bekhethe indikimba enje.
Sithi asiphathekeni ekwenzeni ukuthi labo abadubekayo mabancediswe kulaba dala abakhulileyo esihlala nabo phakathi kwezindawo zethu lapho esihleli khona. Wonke nxa umakhelwane wakho sithi thina bona ukuthi umakhelwane wakho uyahlaba uyathokoza ekhitshiwe phakathi kobunzima lobo angabe ekibo. Asithini nangu ugogo uyehluleka kwanisi ukuyenzani, uyazikhela amanzi kuyatheza inkuni. Makhelwana ulomlando okubeka ismayili ukubobotheka kugogo, sikubeka ngaleyo ndlela.
Umkhosi ungenwe iziphathamandla ezivele kuhulumende lakunhlanganiso ezijiyeneyo ngenjongo yokunanza imisebenzi yalabo abazinikela ukusiza abanye bengakhangeleli imbadalo besebenzela phansi kwenhlanganiso ye-Red Cross. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi izahlela ikomiti ezabona ngokusebenza kwentathelo izindaba lokwethulwa kwemibiko nxa uMongameli Emmerson Mnangagwa engazisa ilizwe ngosuku okuza kwenziwa ngalo ukhetho oluzayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu sokulungiselela ukhetho oluzayo. Okunenyi okukhangelelwe ukwenziwa sekulunyile. IZEC isebenzelana lohulumende isikhangelele ukubonisa uMongameli Mnangagwa ukuthi enze isimemezelo samalanga okhetho. Ukhetho lukhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kukaNtulikazi loNcwabakazi. Ukhomishina we-ZEC umnumzana Qhubani Moyo uchasisa ngokuhlelwa kwekomiti ezalawula ukusebenza kwentatheli izindaba lokwethulwa kwemibiko yokhetho.
na umongameli engafaki proclamation. Izeki iyo esi creator akutwa media monitoring committee. Le committee consists abantu abavela ku Zeko commissioner, then labantu abavela ku Zimbabwe Media Commission, le Broadcasting Authority of Zimbabwe, labantu abanye singababizi ukuthi bangene konapho. Le yiyo icommittee emonitor ukuthi imedia iyanika i-free and fair coverage to all political parties that are contesting. Lokhu kwenzelwa ukuthi imedia ingabi biased.
Umoyo uthenge emva kwesimemezelo samalanga okuvota, abantu bazaphiwa amalanga alithumi lambili okubhalisela ukuvota.
Umongameli engayenzi proclamation, abantu bavunyelwa ukuthi register for 12 days after a proclamation. Kodwa nesukufisa njengecommission ukuthi nxa sesiya kunomination court kuhle kuvalwe ukuthi kungaregistwa. Lokhu senzele ukuthi nxa sesinomination court kungabe labantu abatsha abaregister sihle siyivale sokukhona apha. Kwenzela ukuthi kungabe labantu abachiftayo bechange bephambanisa i-voters roll ngendlela eyiyeyona. Le ngamanye ama-recommendations esiwafakileyo ku-Electoral Act ekhona. Ngoba i-Electoral Act ibisithi after nomination and bahlala 12 days lokhu beregister, but thina sithi hayi sifisa ukuthi kuhle ukuthi nxa sokuhlala i-nomination court abantu bahle bami ukuregister for ukhetho olokathesa.
Uphinde wachaza ngenguquko ekhangelelwe ukuba khona ngemithetho yokhetho ngemva kokuba umongameli esenze isimemezelo ethi noma kungavalwa ukubhalisela ukuvota, abantu balakho ukuqhubeka bebhalisela ukhetho olulandelayo, hathi olwalonyaka.
Kodwa siyazi ukuthi umongameli welizwe onguye opronouncer i-election esebenza lati abezeki in terms of preparedness, uyakhuluma yena ukuthi ilanga elilo yiliphi. Nxa ethe ngoJulayi kusho ukuthi asikhangeleleni ukuthi sikusela mhla ka 21 July kusiyaphela lo July, ngoba yena uthi ngoJulayi, kodwa it can't be before 21 July, it can be anytime be after 21 July kusiyaphambili. Thina njengecommission sibona ngani sesilungiselele kakhulu ukhetho saphambili, ngoba sesibhalile i-voters roll ngathi siphela mhla ka 19 to 29 May. Siyayifaka ebantwini ukuthi bayi-inspect abantu bakhangele amabizo abo ukuthi amabizo abakhona asipele kuhle, afake endaweni eyiyo e-right, kwenzele ukuthi nxa sokusiyavota umuntu engabi le nkinga ukuthola ibizo lakhe lingekho.
Kusenjalo intatheli izindaba ziyakhonona zisithi azijabuli ngenyathelo lezeki lokuthi sekumele ziyecela njalo imvumo yokuthi zilobe ngokhetho, zona zivele zilemvumo eMedia Information Commission ukuba zisebenze ezweni. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umnumzana David Coulthard ongomunye wequla elethekelele eBhilitani phansi komanyana we-MTC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa loTinda iBT uthi basuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona leziphathamandla zikahulumende, amabandla aphikisayo kanye lentatheli izindaba ezidlolisisa ezokhetho. Umsakazi weStudio 7 u-Ezra Chisaspanda usethulela lolo daba.
Umnumzana Coulthard uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBritane ngamalungiselelo okhetho leZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathintambo obona ngezwakazi le-Afrika, unkosazana Harold Boldin, uCoulthard ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Sihlangane ngababona ngezombuso.
And
ngaphakathi njalo minister of home affairs
editorial team
sahlangana njalo ababona ngezombuso ngaphandle kwelizwe
parliamentary
shadow minister of foreign affairs
Zimbabwe
Emil Thornberry
foreign secretary
sabuye sahlangana le editorial team
times and
lama economists sabuye sakhuluma lehlekanyana labantu abeparlamente ngeZimbabwe sazobonana le foreign secretary uBoris Johnson sazobonana labe financial times labanye abehlukahlukeneyo abentatheli sezindaba sabonana lamanye ama education institutions abafisa ukuzokwenza ezamabhizimusi ngakweZimbabwe
bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlangene laba amabhizimusi labezomnotho umnumzana Coulthard uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Kodwa ngoba singekho embusweni besingeke sithembise kakhulu into eziningi kodwa esikuthembisileyo ukuthi njengoba yona iBhilithani incedisa kakhulu abavela khona eBhilithani bezozama ezamabhizimusi ngaseZimbabwe sibone kulilungelo ukuthi sikhulume labo njalo sibathembisile ukuthi thina njenge-MDC sehlukene lezano ekwenzeni.
Uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela umnumzana Chamisa njengomongameli womanyana we-MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
UNelson Chamisa umuntu owakhethwa yi-MDCT njenge constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela i-MDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo.
Umnumzana Coulthard lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa lotenayibithi sebegadile indizamchina belibhekise ekhaya eZimbabwe njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kweleBhilithane. Inqobe sizi kubo ukuthi banqobe ukhetho oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 e-Heathrow Airport e-London, igama lomngeza Chisa Sibanda.
Kusenjalo isikhulumeli somanyana we-MDC Alliance umnumzana Welshman Ncube laye ugcizelele esithi uhambo lolu lufezile injongo yalomanyano. Uthi labo ababuchothoza umnumzana Chamisa abanjengosikamfundo weBhilithani uProfessor Diane Jetta balelungelo lokwenza njalo, kukanti-ke bayemukela imbono etshiyeneyo ngendlela yokuzithuthukisa njengomanyano.
Ama-feedback akhona esiwatholayo wonke a-positive civil njengoba emutsha ukuba ngumkhokheli uChamisa ubhodabhodile kubo economist o-BBC zonke nje ama-outlets ke bahlangana lo foreign minister baxoxa-ke ukuthi hhayi nxa kuzancediswa kathesa ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga nalezi lungiswe.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo, owenu umbiko uza iyamukeleka ngcono yini?
Besingekho ekuncintisaneni lezanu kumbe lo hulumende kaMnangagwa asilaqinisa ukuthi injongo kamoya ibiyini enkulumeni zabo. Yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba lempumela kumbe navale injongo zethu ziphumelele sikuhambe kakuhle sibili.
Sokulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uyasekulata usikhwica mfundo weBhilithane uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani umuntu ophonga uthabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo, wapha imizekeliso emnene. Liseliubonile lowo mbiko njalo lithini ngakho?
Ngiwubonile lami sibili ngawubala lowo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono. Omunye uyakhangela into inye abone lokhana omunye akhangela emakhaleni abona amakhovula, omunye akhangela emsileni abona kubonayo. Siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa.
Lo umnumzana Welshman Ncube isikhulumeli somanyana we-MDC Alliance. Sixoxe laye ekubulawayo. Abadala bathi uthando kalulankawulo njalo kuhle ukukhathalelana ebubini lebunandini. Akula muntu ongamisa uthando phakathi kwabantu abangamathe lolimi. Lokhu kusanda kwenzakala phakathi kwesizalwane seZimbabwe leseBhilitani abatshade omunye wabo esanda kugunyulwa isandla yingwenya. Unkosazana Zanele Ndlovu uweqelwa yingwenya ehamba ngesikebhe lesithando sakhe umnumzana Jamie Fox utshade kulamalanga amahlanu esanda kugunyulwa isandla yingwenya. Ingwenya le yalwisana laye okumangalisayo yazama ukuthi imdonsele emanzini wenze dagalule kodwa uZanele wala. Ubesemfuleni kuZambezi lapha kade bebentsheza khona ngesikebhe lesithandwa sakhe uJimmy Fox. UmaNdlovu uthe elwisana lengwenya le uFox laye wangenela wayitshaya okunye okumangalisayo kwangenala lenye indoda ingathi batshengisa ukuthi kuyini okuhle lokubi emfuleni uZambezi. Izihlobo labangani bebengacabangeli ukuthi ababili laba bazatshada. UmaNdlovu uchazisa okuningi ngodaba lolu.
I was just pushing and kicking and trying to fight the clock as much as I could.
Ngakhahlela ngalwisana layo ingwe ukwenzela ukuthi ingiyekele. Omunye walabo ababetshengisa indawo wangidonsa wangikhipha emanzini. Bangifaka kwesinye isikebhe. Ngiyajabula ukuthi akuzange kungibulale.
When this happened and the doctor said it's still a possibility, we didn't see a reason why to change our date, so we went on with it.
Ngichadelaye engimthandayo.
UFox uthabe okumangalisayo ngokuchada loMandlovu loba nje isithando sakhe saphose sadliwa yingwenya.
We actually planned to have the wedding at an outdoor venue here in Bulawayo. Obviously the doctor said they could accommodate to have our wedding at the hospital chapel.
Sasilungiselele umtshato wethu kobulawayo. Udokotela wavuma ukuthi siqhubekele phambili ngomtshato. Umfundisi wesibhedlela wabuya emtshatweni njalo indawo yonke ibiceciswe okumangalisayo. Ubumuhle mpela umtshato wethu.
An intimate wedding day together. We were able just to relax together. And yeah, the whole day was amazing. I think I speak for both of us when I say it was the best day of our lives, yeah?
Usuphelile umtshato, abantu bonke babuyela lapho esatshatela khona ukuyadinga lokudla izibiliboco. Thina sabuyela esibhedlela lesithandwa sami. Sakholisa sisobabili sesikwazi ukuthi sesitshatile loba nje isithandwa sami isasisizwa ubuhlungu. Sakholisa sibili. Ngingathi lolu lwalu lusuku oluqhakathekileyo empilweni yethu. Kasizake sijabule kangaka.
The first thing we're going to explore will be the possibility of a fully functioning prosthetic arm. But I know whether that's possible or not, I think we both agree you'd like to live as much an independent life as possible.
Esiza kuzama ukuthi sidinge isandla seplastiki esizabe sisebenza njengesandla somuntu ongalimalanga.
Lo ngumnumzana Jamie Fox isizalwane seBhilitane obekhuluma ngomtshato wakhe loNkosazana Zanele Ndlovu ophose wabulawa yingwenya. Ukuze lizwe okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ngizaphinda njalo, ngenani ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ukuze lizwe okuningi ngodaba lolu. Zulukandaba licelile ke ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukuthi likhulume ngelikubonayo mayelana lodaba lomongameli wesifazana. Siyabona ke abantu abaningi bayatsho ukuthi bayasinika imibono yabo ngodaba lolu. Wothani ke ngibale ukuthi abanye bathini. Silombuso Ndlovu obhala lapho ukuthi hayibo ngingeke ngivotele umuntu wesifazana kwamanje. Thina sifuna ukukhipha izigebenga lezi zeZANU-PF. Sizavotela umnumzana Nelson Chamisa, umuntu omutsha, umuntu okhangela ukuthi iZimbabwe ebuyayo imenjani. Kuzobuya ke unqobizitha Mkadlana kamoyo uthi amadoda asehlulekile kudala salizama salinika ukuthi libuse ilizwe leZimbabwe. Khangelani ukuthi ilizwe limenjani kulezi nsuku. Selimanikiniki ngenxa yenu. Kuzobuya ke uSipho Maduna Spanda laye uyabhala ukuthi wesifazana angakhokhela sokusiya nje ngokuthi uphuma kuluphi uhlangothi noma kuliphi iqembu. Khonapha-ke efonini sizokuthiwa be silobaba-ke okathi sengingene ehlelweni, sizathi simdinga siza ukuthi yena uthini ngodaba lolo. Kuzobuya-ke uvusa umuzi Tom Sibanda uthi cha, ngingeke mina ngakwenza lokho ngoba ngiyabe sengithengisa abantu. So kavumile-ke lapho-ke uvusa umuzi Tom Sibanda. Kuzobuya-ke uNdlovu uPetius, uPetius Ndlovu uthi yebantu, mina ngingeke ngivotele umuntu wesifazana. Kuzobuya-ke Obert Mleya besinike inombolo zakhe lapha. Kuzobuya-ke uNehemia Rich Moyo uthi Dube, ngicela limfonele khona manje, nansi inombolo yakhe seyibona. Kuzobuya-ke Latilang uNdlovu uthi never ever ngeke ngakwenza khonoko. Ye, siyambuzwa sibili uyakhuluma uLatilang. Kuzobuya-ke uHenry Sibanda uthi never ngeke ngavotela umuntu wesifazana. Xa sisikhangela kulabanye njalo abanjengoPrince Ndlovu uthi ye, sizasekela sibili umuntu wesifazana. Kuzobuya njalo lo Norman Mkhize uthi ye, noma kanjani sizamsekela kakhulu umuntu wesifazana. Ronald Ndimande la ubhalile lapho uthi ya, bafowethu, viva abantu besifazana. So siyabe sipompa kunjalo. Kuzobuya-ke uBayana Wellington Painters uthi angiboni mina ngikwenze konke lokhu. Kwamanje-ke silo baba uLeya ecingweni. Baba Leya, kunjani? Siyaphila kakhulu. Akutsho uthi wena ungenza njani? Ungamvotela umuntu wesifazana kukhetho oluzayo?
Hayi, mina ngeke ngimvotele umuntu wesifazana.
Indaba mnumzana,
ngibana ngithile izolo baba du ukuthi kwakhona vele abantu abangomama laba kathesi, noma sinazesithi kathesi siyamvotela yena njengomayikhuphe vele thini lokhu vele population yethu ngapha emadebeleleni incane. So mina umbono wami kungoko ukuthi khona abantu beZimbabwe sinjani, sibambane silokhu ze sikhiphe ibandla lelelibusa eleZANU-PF. Phela ilizwe kathesi ukuthi liyangapha, akulamithi ezibhedlela, hayi isikolo, amafitha bayastrike vele, kufana into eseZimbabwe kathesi asinjani thina, sibambane nini silokhuze silwisane leZANU-PF le siyikhiphe-ke.
Kodwa-ke umuntu ongumama asuye phela singakhangelela ukuthi alungise ilizwe, akunjani? Abonye phela umunye lapho uthi amadoda asehluleka.
Mboni mina engabusa eZimbabwe lapha.
Yebo phela. Hayi, siyabonga kakhulu ke mnumzana, utshone kahle khona ngapha.
Hayi, siyabonga.
Okay, bye bye. Siyabonga kakhulu ke ujaha kade sikhuluma la khona becingweni. Kuzobuya abanye ke nyabona lapha kulo baba uthi yena mina ngudube umthembo ozithembayo uthi hayi, mina ngokuya kwami ngavele siyavotela umuntu nje singakhethile lokuthi yindoda kumbe ngowesifazana. Ke sabezo sibula abantu bakhuluma sibula okuzwayo. Uvusa umuzi uthi hayi, Dube phela mfonela khona manje. Sisaba ukuthi amafoni wazana angene kuhle. So ke singazi ukuthi sabe silokho silizama lizasitshela ukuthi kuhamba njani. So ke wotayini-ke sibone omunye futhi ofake umlayezelo. Silo Thompson, uThompson Sibanda uthi cha, mina ngeke ngakwenza khonokho. Hhayi-ke abadala bathi ungaphelele kuyahlola. Singakehlukani, nanzi indaba ebezikhokhela namhlanje. Intombazana yakweleZimbabwe ichada isanda kugunyulwa isandla yingwenya. Amalunga ebandla leZANU-PF abazondiswe lukhetho lwama-primaries bathi kumele kulungiswe wonke amaphutha okhetho lolu. Uhambo lukamnumzana Nelson Chamisa kweleBhilitane luthakazelelwa ngumanyano we-MDC Alliance. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lesayo, uNkip Stube.